Abaqoqibomjaho we-PPC Matopos 33 Mile abasele bepula umlilo ngemva kokuba sebechothozwa ngendlela umjaho we-Ultra Marathon oqhutshwe ngawo njengoba kube labadlali abayithoba munomunye abakhalele ukugijima kumncintiswano we-PPC Matopos 33 Mile ngomgqibelo. Lokhu ngemva kokuba abadlali abafika amajumi amathathu lanye belahlwe yimota obekumele ibakhokhele bahlanhlatha beqonda phakathi kwendawo egcinelwa inyamazana eMatopos National Park. Bona kumele bephume beqonda edolobheni lakoBulawayo. Kuthe sekunanzelelekile ukuba sebelahlekile, umtshayeli wemota wathwala abadlali abangamajumi amabili lambili waya batshiya phandle kwepark emgwaqweni oqonda koBulawayo, okuyisenzo esidale ukuba abalandeli bomdlalo wokugijima bethi impumela yalo mjaho ibingaseyiwe yeqiniso ngoba abadlali beke bagada imota. Umgcini sidalo wenhlanganiso yeBulawayo Athletic Sport okuyiwe qoqala umncintiswano we-PPC Matopos Ultra Marathon, uManuel Mpofu uthi balibonile iphutha labo njalo bazaqondiswa lapho abaphazamise khona.
Did you route to inspection songe lo mtona lwana uya hazi route akazothi kuba ufambanzekele kuyini but siyabonga ukuthi kona amadatha ajeri kuwina nje yona lawo vela awinile lawo kuno munyu munthu nje labana ajeri kuwina kanti ndiza kuthi no bomvala lo sathi advantage ukuthi sina sethe salahle but as baba bese kubonile vele kona ukuthi it's very important ukuthi imoto lana elithi back one we have to put abantu bale two.
Isiphathamandla senkampani yePretoria Portland Cement iPPC ngamafitshane okuyiwesekela lomncintiswano ngemali uKelebone Masiyane uthe bazaqhubekela phambili besekela ngemali loba nje kube le ngxaki lonyaka.
Yes, we do appreciate ukuthi for ukuhlangana okukhulu okungaka kuyakwanisa ukuba namaphutha lapha nalapha khona kuyana. I think ngokunye kokunye okungabe kwenzakele, but what we normally do nxa uma sesiqedile i-team ena le responsible uku-organizer siyahlala phansi senze lokhu abathi i-postmortem sibe sesi-reviewa ukuthi laphana kuhambe njani laphana, but next year sibone ngani kuzoba ngcono.
Onqobe kucelela besilisa kumjaho we-33 mile ngulayino Muchena okunguye onqobe njalo nyakenye, ikanti endaweni yesibili bekulo Andrew Chimpitzi Kayi kuthi endaweni yesithathu bekulo Peter Tumbare. Kucelela besifazane kunqobe uLizi Chokore kuthi uSamukeliso Moyo yena uqede esendaweni yesibili, ikanti yonqobe nyakenye uMonica Kativu uphuthe esendaweni yesithathu. Ekhuluma ngemva komjaho uMoyo uthe yena usebenza gadalala ukuze ayenelise ukwala lokho encintisana labasakhulayo. UMoyo ule minyaka engamashumi amathathu nantathu yokuzalwa njalo uthi uzakwala lokho encintisa nxa umzimba wakhe ulokhu usamvumela. Umncintiswano walonyaka we-PPC Matopos 33 mile ungenwe ngabadlali abedlula inkulungwane lamakhulu amabili abaphatheke kumncintiswano egoqela we-33 mile, we-21 kilometers, we-10 kilometers kanye lowe-5 kilometer fun run. Nyakenye kwakulabadlali abafika phose amakhulu ayisithupha abangena kulo mncintiswano. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.